sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 18 Nhlolanja 2017 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Kambe umfundisi Ivan Mawarire engabumba ibandla enganqoba na kukhetho.
Udibona lapha ukuthini udumo lwakhe umfundisi Pastor Mawarire ngaluphuma ngekuthini kulento ezicakathekile yazikhulumayo kumbe kule ndlela akhuluma ngayo emqoka ephezulu. Udumo lwakhe lavele ukuthini wangena kwi-inthanethi wapuputa.
Uhulumende wakwele South Africa useguqule inkamba yeziphepheli iMara Bastard ezakwenza kube lula ukudinga ubuphepheli.
Umhulumende weHomeaffairs asebe kwenzile khathesi yokuthi sokulalokho kuthiwa ngokwama fingerprint ukuthi nxa umuntu esiyacela ukuthumbe esiyacela asilani document uyafika nje afaka ama fingerprint akhe kuhle kube lula.
Izakhamizi zesigaba seMathebelele North zikhala ngamatitshala angafundelanga umsebenzi osekubangele ukungenzi kahle kwabantwababo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kambe umfundisi Ivan Mawarire engabumba ibandla lezombusazwe enganqoba kukhetho na? Umbuzo lo ulandela inkulumo kaMawarire ebulenjini beFacebook lapho azise ukuba ulakho kudinga usekelo lokuba ngumongameli nxa ixesha lingavuleka ngomnyaka ozayo. Sixoxe lengcwethi ecubungulayo zombusazwe omnumzana Nkululeko Sibanda othi yena uMawarire uyabe ezimotshela isikhathi nxa engafuna ukuba ngumongameli welizwe.
Ke yuthi ukusekelwa ngabantu kunqa ungakangeni kwezombusazwe kulomahluko lokuthi bakusekela ngalipi nqa usuke kwezombusazwe kulomahluko omkhulu kakhulu ngakho ithuba lakha ngiliboni lilikhulu kakhulu kulesi sikhathi.
Kodwa bakhona abathi uphiwe lapha emlonyeni njalo ukhanya engumuntu okhaliphileyo asikho na okungenza ukubana abe ngumuntu ongathola usekelo.
Ye udiwo lweze politiki ukuthi ngaku into zangkhona kazipheleli lapho ziphelele ukuthini uzafanele aqalise ukudinga izimali zokuhambisa umkhankaso wakhe njalo adingela abantu abazafuna ukusebenza laye abantu laba bazamsebenzela bakwazi ukuthi kusetshenzwa njani njalo besikhathi esincane kakhulu sokuthi aphumelele enguyedwana nje ngoba abantu abamaziyo abacabanga ukuthi akaphumelela abantu abasemadolobheni kuphela laba ku-internet ababonakala ababona lapha kubo-Facebook njalo njalo. So lo baye labantu abamthandayo bakhona abanye abangakamzwisisi kangako khona ukhombolekani ukuzamhlupha kakhulu.
Kodwa asithi engangena emaphandleni akhankase azithi yena nguye.
Udibona lapha ekuthini udumo lwakhe umfundisi Pastor Mawarire ngaluphuma ngekuthini kulento ezicakathekile yazikhulumayo kumbe kule ndlela akhuluma ngayo emqoka ephezulu. Udumo lwakhe lavele ukuthini wangena kwi-inthanethi wapuputa.
Alo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi ecubungulayo zombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwele bilitano. Uhulumende wakwele South Africa useguqule inkamba yeziphepheli iMara Bastard ezakwenza kube lula ukudinga ubuphepheli. Linkamba ivulwe kusemthethweni ngumongameli Jacob Zuma wakwele South Africa izolo. Umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena ubesemkhosini lo lapho okuphawulwe khona linkamba.
siyakwazi ukuthi kudala indawo leyi ibokunzima ukuthi abantu bengene khona kuloko ganga, abantu belala emzileni, abanye bebhadalisa izimali ngoba abantu bebehlala isikhathi benga anesithi bangene phakathi bafake izikhalazo zabo. Umhulumende wehomafeza asebekwenzile khathesi yokuthi sokulalokho kuthiwa ngokwama-fingerprint ukuthi nxa umuntu esiyacela ukuthi kumbe esiyacela asylum document uyafika nje afake ama-fingerprint akhe, kuhle kube lula. Yinto umongameli uZuma kade evula namuhla, kanti-ke futhi kade besebetshintsha-ke ibizo lendawo leyo lisuswa ukuthi Maraba Studies okuthiwa iDesmond Tutu Refugee Center, ukuze bathi bona babize ngobaba umfundisi uThutu yikuthi ngumuntu owamela amalungelo abantu ikakhulu kwele South Africa. Bathi labo bafuna uhambe enyathelweni zakhe ukuthi bamela amalungelo abantu abasuka emazweni athiyeneyo bebaleka becela ukuthi bezophephela lapha e-South Africa.
Nxa umuntu efuna ukuyaphephela khona kuyini kahle kahle okufunakalayo?
Umuntu nxa efuna ukuyaphephela khona sebekwenza khathesi wakuyikho kumumethwe yilokho esingawubiza sithi green paper. Bazama ukuthi batshintshe umthetho khona loku amend Refugee Act yokuthi umuntu nxa engena kumele ahle azitshe ukuthi yena uyisiphephele. Banike incwadi engathatha insuku ezingu-14, incwadi leyo abese siyacela ukwenza appointment eDesmond Tutu Refugee Center, sebemnika khona iphepha okuthiwa i-asylum document. Bengamnika-ke iphepha leyo kuthiwa i-asylum document sebezabe lokhu bekhangela emuva lapho asuka khona ukuthi into leyo athi yena uyibalekele iyiqiniso yini. Bengabona ukuthi into leyo iyiqiniso sebemnika lokhu kuthiwa i-refugee status, kodwa nxa kungayisikho qiniso bahambisele. Abanye abangenayo babe namapassport nxa bengena e-board, abanye babe ngenawo ama-passport. Kodwa laba sebephakathi okwenzakala khathesi yikuthi umuntu uhambe ephethe i-passport yakhe, i-passport yakhe bafike bayithathe bayigcine. Nxa-ke lokhu esefisa ukubuyela ekhaya usecancel i-application yakhe ye-asylum.
Hello-ke ngumnumzana Nqabutho Nicholas Mabena, umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Izakhamizi zesigaba seMathebeleland North zikhala ngamatitshala angafundelanga umsebenzi okubikwayo ebangela ukuthi abantwababo bengayenzi kahle esikolo. Sixoxe lomunye umzali olomntwana ongayenzanga kahle izifundo zakhe eDete, umnumzana Stanley Torima.
Mina ngiyisakhamizi eseDete, engihlala eDete, ngilomntwana ofunda eDete ema-secondary school. We are not happy with the results kubantwana abahlala la ama-examinations a-2016 umnyaka ophelileyo. Isikolo sethu iDete ema-secondary school izuze 14% out of the 59 students candidates who set for the examinations. So it's so pathetic. Kuyayangisa. Ubuhlungu, angikwazi ukuthi ngakhuluma ngisithini.
Manje ubona ungani kuyini okungaba kubangele ukuthi abantwana bengayenzi kahle?
Umphathi isikolo wathi esi-adresa kule abayibizayo ukuthi i-annual general meeting, wathi enye imbangela ngeyokuthi i-Ministry of Education iya-deploy untrained teachers to come and teach ezikoleni khonapha. Thina we said, how can that happen? They should do deploy trained personnel. Then umphathi isikolo wathi esithi the Ministry of Education iyasiya ukuthi they are no longer employing. But the million-dollar question ngeyokuthi, if they are no longer employing, why are they employing untrained teachers? It would rather be good ukuthi bona they employ qualified personnel on contract basis. So impendo yenaleyo vele ayisisuthisi. The Tema Secondary School isikolo sakudala, I don't know how many years ago. Isikhathi ungathola khona umbalisi uyabe engatrenanga, isikhathi sesana nxa ukuthi uyarelifa umuntu uyabe ehambe kumaternity leave kumbe uyabe ehambe ku-annual leave yakhe. So why kwenzakala lapha, especially ibhinga lewange?
Hello-ke ngumnumzana Stanley Torima, umzali womntwana ofunda eDete, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekhona le eDete.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Yikudibana kuhlelo lwezemabhandleni, igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngikombimba lapho izakhamizi esezihlalela khona evalweni ngenxa yabobhinya. Ngilesakhamuzi umnumzana Diva Dube. Ngiyakwamukela kuhlelo Dube.
Ngiyabonga babonkomo.
Kwenzakalani lapho?
Kombimba babonkomo kulensumansumane yendaba esisenzakala lapha eyabantu asebedlengula njalo babe lobusela endaweni abantu besigabaza kombimba kusiya ezigabeni zebhambazi.
Kulezehlakalo ezingaka ungasibalela ukubana kwenzakaleni kwenzakalani?
Okokuqala isehlakalo esingasibala kulomama kulogogo ngoba ngugogo sifile umuntu osekhulile oleminyaka efika mhlawumbe 80 owakombimba laphana ufike wangenelwa ngabantu bafika bamdlengula baqeda laphana bamtshaya bamhlimaza okungangokuthi kuye kwafika esigabeni sokuthi uzewathwalelwa wahanjiswa esibhedlela kube sokubuya njalo kuba lesinye isigameko njalo esenzakale laphana kumvalela kuyinto njalo efanayo isenzakala ukudlengula lokutshintshelwa sokudlangile esigabeni esingazi ukuthi ngeqiniso kanti inhloso yakhona yalaba bafana esigebenga lezi kanti kwenze njani abangaphi
amapolisa wona thini
amapolisa babunkomo njengoba sikhuluma basemkhondweni bazama ukuthungatha umkhondo ukuthi babathole laba balisa ngoba kodwa kukhanya umfanekiso lokuthi ngabantu abanjani sebekutholile ngisitsho nje balokhu besajikajika kuyena leyana indawo bezama ukuthi batholisise kahle ukuthi bengabe bengaphi laba bafana ukwenzela ukuthi baboshwe njengoba beyisigila mkhuba benje besenza izinto ezingalunganga esezifaka abantu ukuthi baphile ngendlela engalunganga bahlalele evalweni kukanti bona basezigabeni zabo
kungaba izigilamkhuba eziningi lezi kumbe isigilamkhuba esisodwa athina amapolisa khonapho anakanela abantu abaningi yini
ngendlela okwenzeka ngakhona kubonakala engathi ngabantu abambalwa ngoba kwenzeka kwesinye isikhathi kwenzeke ebhambathi kuphinde kwenzeke lakombimba so kungathi kusolakala ukuthi kungabe ngabantu abambalwa ababandakanyeka kulesi sigameko kodwa-ke kukhanya njalo bekungathi kuyasolakalela njalo labanye labafana abasuka besiza ezigabeni bezosebenza ukuthi sikufake kuxwayiseke kakhulu ukuthi abantu nxa bethatha la bafana lababeya bezosebenza babanikeze umlandu njalo babatshele kuyisona ukuthi lapho esigabeni siphila njani siphila ngokuthula langokuhlalipha abantu abadala njalo kube ukuthi abantu abasebenzayo kuyinto efaneleyo njalo ngingakhuluma ngayo phambilini ukuthi abantu kufanele ukuthi barejistiswe izithupha kwazakala ukuthi labo abantu bavela ngaphi ngoba izinto ezinje esikhathini esiningi zenziwa ngabantu abangazalwayo esigabeni yibo abavame ukuthi bathola besenzakala besenza izigameko ezifana lalezi
izakhamizi zona zithini ngalolu daba
izakhamizi babunkomo ngike ngaxhumana lesinye isakhamizi esihlala khona phana kombimba kunzima into yakhona ngoba nakathesi kunzima ukuthi babona ukuthi njalo nxa bengabuya bathi bayathatha into le bayifake umthetho ezandleni zabo mhlawumbe kuzojika usasa umthetho ubakhulele yikho basethe basanikeze amapholisa ithuba lokuthi abazame ukuthi bathungathe laba abalisa babone ukuthi bengenze njani kodwa nxa ngabe kuthekisile amapholisa izakhamizi zithi zizangenela ngoba abakwazi ukuthi bangahlala bekhangelane lesimo esinje kukanti into le iyaba-afecta bona bengabantu bengabahlali bakhona ngoba kusenzakala ebantwaneni babo kusenzakala ebazalini babo
abathe badlwengulwa laba uke wakhuluma ngogogo osele minyaka engamathumi ayisishiyagalombili abanye babo ngabantu abanganani
abanye babo ngabantu abasaqhinileyo kancane ngoba abanye ngabantu kade besayenza abakade bezihambela nje mhlawumbe uthole ukuthi ngumuntu osuka kombimba ehamba ngenyawo ethi ebhambazi nxa ungakhangela umkhandlo ukusuka kombimba uthi ebhambazi igushi lonke leliyana kungumango nje othile otshengisela ukuthi abantu abahamba kulwalo umango ngabantu abasaqhinileyo ukuluthizi kubona lokuthi bona bamlande emzini wakhe lele bamlanda phakathi ekhaya kodwa lo abanye laba ngabantu thathela izimali bedlengule besendlela ezinzala bezama ukuthi bevelele emaitengo ebhoda besiza kombimba
phose lokucina Dube
into engayitsho babankomo ukuthi isicelo sami ngizothi bantu bakithi zamani ukuthi libe abantu especially kakhulu abangomama bengahambi ebusuku njalo abantu nxa kusizakala ubona ukuthi mhlawumbe uhlala wedwa noma lihlala lingobumama liba lutshwana zamani ukuthi lilale ndawonye ukwenzela ukuthi nxa kuthe kwafika into enjalo kube lo munye ozayenesa ukuthi ahlaba umkhosi omakhelwane bezwe
bekukuhle ukuba lawe kuhlelo umnumzana Dube siyabonga
ngiyabonga lami babankomo
Veli lalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzi sakombimba umnumzana Diva Dube asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo
Ngukama
Namle Namle
Namle Namshweshwe
Namle Namba
Siyabonga Ntungamili lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lo nobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi sihlaziya udaba lokuthenga imota kaMayor ebiza imali engamadola adlula inkulungwane ezilikhulu $100,000 Awu kuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga Ms. Khandi. Ngiyakwamukela kuhlelo. Ngibingelele labalale.
Njengezakhamizi lithi ningodaba lwemota kaMeya leyi okuthiwa iyafika yona more than $100,000.
Kulezi gaba ezimbili esizikhalayo njengezakhamizi. Okokuqala siyananzelela ukuthi ubaba uMeya ubengasela moda lokho siyakunanzelela njalo kuyadingeka ukuthi imoda abelayo sinanzelela futhi ukuthi bekukhanya ngathi nga uMeya ehamba kwesikhathi ukuthi nga ehlala eflyer especially nga within elizweni lapha kuba lo hlupho lokuthi imali yakho nibane so ke iprinciple kumingondo yokuthi uMeya athenge imoda ebiyingondo enhle asiyo ngondo embi kodwa sikutsho ukuthi siyananzelela imali ebhathe le 118,000 ngomumo esikubona kathi eselizweni aba ukhanya akhamizi yananzela ibani imali ngathi ningi kodwa bese sithi zona sokulomkhubo omnye ongathi awumhlanga eZimbabwe ukuthi nga umuntu esehamba kumbe umhlanga ethemi yakhe iphele kuba umeye uhamba le moto ilihlupho lwabantu abantu bathi bona nxa leyo moto ithengiwe iyi-property yecouncil ukuthi lamhlana item kaMeyi expire imota leyo iyasala eofisini isetshenziswa ngulowo ongenayo izakhamizi lokho akubahlukuluzi kodwa-ke nxa kuyikusithi ukuthi umeya mlana ithemu yakhe i-expire leyo moto iyahamba la ibe yi-personal car kulapho kulo hlupho khona so ngezinye indlela sithi thina imota leyi sicela ukuthi ibe yi-property yecouncil namhlana item kaMeyi expire imota leyi sali ku-council kungaba njalo kulahluko kodwa nxa kufanele ukuthi umeya sezihamba hambe le mota sokule problem
bekungakunjani ukuthi kuthengwe imota elentengo engani phansi
sesingena kuloku angazi ukuthi ngesidlebe ngakufaka njani sesikhala lapho kuthiwa ngama-priorities lapho ngivumelana lawo ukuthi ngomumo esiwukhayeleyo wasezimbabwe sokukhayeleyo ukuthi ngenxa yokuthi i-service delivery layo ngathi iyasileya lapha lalaphayana imota ibikhangelelwe last time ungakhuphulaleya imota eyayithengiwe yayibalwa kuma-something thousand khathesi wayinanzela is almost double so lokho kutho izakhamizi lokukhonana ukuthi umethengela imota kulanto embi kodwa intengo yayo yesuke yakhwela kakhulu and lokho abantu kuyabahlukuluza ukuthi hambe ngale uthathe leyo mali kwathengwa kumbe asithi thina imota amarole okwenzise eze-service delivery abantu bekuzabathokozisa ngoba imoto eziyabe zibenefit i-community insuku ngensuku kodwa-ke ukuthi intengo yale imoto ebeyi-118 yikho okuyiproblem yikho okuyiproblem
manje njengezakhamizi izikhalazo zenu liziqhubele phambilini
babakhandi enza kutela khona ukuthi sisezimbabwe ezimbabwe uhlupho yikuthi abantu bangaze balethe izikhalazo zabo akulamuntu olalelayo lapho ngifuna ukukhuluma iqiniso lami lonke ziningi into sezilethiwe uyakhumbula sihlala sikhulumisana emuva ngale sithi hhayi kule nto ezingahambi kusapha loku lalokhu akulamuntu olalelayo so-ke yiluhlupho esihlana lalo kodwa ngile qiniso lokuthi kwelinye ilanga baza kuzwa ukuthi lakhamizi yakhala ukuthi hathi bo nxa kusenziwa izinto ispecially sikhanye i-economy yelizwe lezimbabwe ake kuzanywe ukuthi nxa umuntu thenga izinto ezile kuthi lezi zinto ezidurayo kube yimota ezizasebenza ku-service delivery lapho sibili izakhamizi zicacile kodwa-ke ngibona ngathi hhayi abantu sebekhulumile ama-voices azwakele kodwa njengoba ngithi yathi sezimbabwe yanxa abantu bekhulumile ungabona futhi kusakaso kusenziwa futhi okunye okungahambelani lezakhamuzi yilo nje ihlupho esiba lalo lolo ezimbabwe ukuthi abantu abalalelwa abantu beyenza ngendlela ababona ngayo kodwa bekhohlwa ukuthi phela imali vele ezakhamizini kuyisiso sethu lo mnakano wethu ukuthi engxenye ezimbabwe sayi sifike kuphoyinti yokuthi abantu bebefunda ukulahlonipha abantu bebakhipha imali ukuthi nxa abantu bengakhuluma abantu beke belalele ukuthi abantu bathi
hhayi kwezwakala isikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga babagande ngiyabonga kubalaleli sengathi ingaba losuku olulu
lo-ke bekungumnumzana Ambrose Sibindi unobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo iBulawayo Progressive Residents Association ebesixoxa layo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba
Bale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eWashington DC eVoice of America. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930 6065 la ku 13860 kilohertz. Kwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa loDokotela Sikhululiwe Ngwenya olilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights sicubungula isimo sezempila kahle elizweni. Siyakwamukela kuhlelo odokotela.
Siyabonga.
Nxa odokotela bekhalala umsebenzi kwenzakalani lapha ezibhedlela zikahulumende ikakhulu kwabesifazana?
Bababelethayo kuyabe bekhona abantu abayabe bezabancedisa, kodwa kuyabe kuncediswa kuphela labana abayasebesibelwa zesitana esengophumayo. Abanye bonke bayabe khazela mhlawumbe buyele izikhathi eziningi bayakubenza khazibuyele ekhaya nxa kuseduzane bekuhlalele emaduzaneni ukwenzela ukuthi nxa umntwana sebuya ukwanisa ukuthola usizo. Kodwa akula muntu othi nxa esefelela lakhani kuthiwe khona ngoba abadokotela abakho emsebenzini eswele unesi sikalutshwane ukuba lama-situation kanjalo.
Ungasichathisela ukuthi isimo sezempilakahle elizweni siphatha njani umphakathi ikakhulu abesifazane?
Isimo sikhanya sisibi kulezi nsuku, ukuswelakala kwemali nokuswelakala kwe-motivation yabodokotela laba abaye besemsebenzini. Kodwa abesifazane bavele bona beluhlupho nxangabe buya ukuzodinga usizo ukuthi yabodokotela. Even kuma-research kwabonakala ukuthi kuyabanzimela ukuthi beze begcine sebefikile esibhedlela, ngoba singakhangela amasiko ethu athi abesifazane kumele beqale bebuze obaba bengakabuye esibhedlela. Khangele futhi ukuthi owesifazane ehambele abantwana esibhedlela obaba kumba abadala labo anti nxa bengazange bethu kuyabanzimela. Ngesikhathi eziningi abesifazane kuyabahlupha ukuthi bevumele ukuthi abantwana kwenziwa ama-procedures kibo, ngoba bayabe sithi kumele kuqale kube abanye abadala kumbe abokhulu labogogo bebuye bezokhuluma njengobeyibo abanikazi babantwana. So sikhangelane layo yena le into iyi-challenge kakhulu kithi nodokotela, ngoba isikhathi sayo sese sihamba abaduze lokhu ehambe esibhedlela, kodwa umuntu wesifazane mele abantu abasekhaya ukuthi bebuye bezoyenza i-decision.
Abesifazane abanjalo libaxwayisa lithini?
Siyabaxwayisa sibili sikhulu sizama ukukhuluma lawo, but sesinanze ukuthi abesifazane abaningi abakwazi amalungelo labo ahambelana lento zempilakahle. Baya bengakwazi bengazisisi isikhathi esiningi ukuthi umsala lo ukugula kumbe ungaba ngumntwana ungaba kuyiphi ihlobo sakhe. Izikhathi eziningi izihlobo ziyabe zingazisisi ukuthi kuyabe kusenzakala.
Sesikhangela yona inhlanganiso yenu, kahle kahle kuyini elikwenzayo elingathi kuyanceda abantu?
Siyabe sifuna ukuthi sithole ama-opportunities anjengalawo, ngoba izikhathi eziningi siyabe sokho sikhuluma sihlezi ematafuleni, kodwa uma singakhulumanga leningi yabantu abaseZimbabwe, abantu nxa bengawazi ama-rights abo siyabe singayenzanga umsebenzi wethu njengabodokotela. Kuyabe sikwenza kathesi ukuthi abodokotela babe buya bezokhuluma labantu belalele erediweni. Kwezi sikhathi kuyayenziwa ama-talk even esikolo even ema-churchini nxa abantu befuna ukufunda ngama-rights abo ama-health rights abo, babe bayakwanisa ukudingeka izindlela ukuthi abantu befunde kanjani. But by right vele abantu kumele besuke esikolo sebekwazi ama-rights abo, bengabikwazi ama-rights abo njengabantwana kuphela, but bekwazi ama-rights wonke hambeana nomuntu. U-organization nale kulama-students futhi ayabe esebenza lamanye ama-students kwenzela ukuthi abantu bekwanise ukuzisana kuma-levels wona lawo. Sisebenza futhi ne-international organization of rights, sebesebenza labo sincedisana ukuthi even ne-organization yama-lawyers sonke siyabefunisa abantu bekwazi ama-rights abo. Sisebenza ngendlela ezishiyeneyo, abanye labo betageta ukuhambelana lawo izindaba ye-women, ama-women lawyers, izindaba ye-women lawyers layo futhi iyabe ikhona khona lawo.
Umsebenzi wenu libona ingani uyaletha yini umahluko elizweni?
nxa sikhuluma uhulumende uyabelalela esenza ama-responsi afanele. So ngeke sithi umsebenzi wethu angeke sikhangele phansi ngoba siyakwanisa ukukhulumela abantu izinto ezisenzakayo.
Lesibongile kakhulu ukuxoxa lani kuhlelo dokote, lingavaleli sabalaleli.
Lihlale kuhle iningi laseZimbabwe libe kwazi amalungelo nama-health rights. Siyabonga.
Sibongile lathi. Leyo balaleli bekuyingxoxo lodokotela Sikhululiwe Ngwenya, olilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights. Sixoxela eseHarare. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphathelene okutsha kuhlelo lwethu lona lolu oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile, ube lela ngelihle.
Now you have some people, for them idea of a good night out is to go to the pub, drink 15 pints of lager, and then vomit. Them a drink too much and then can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. No drink too much if you can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. Some people you don't see them sober. Every night they gone to the pub round the corner. Never drink less than 12 pint of lager. Pump up them belly like a tank full of water. Straight to the Indian restaurant after. Make a lot of noise and distress the waiter. Eat chicken curry and a couple of samosa. Then they show up on somebody's shoulder. Wake up next morning with a hangover. The slightest sound sound like a bulldozer. Feel like a double decker bus run them over. Feel like Tyson give them a right. And no drink too much if you can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. No drink too much if you can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. When I was 16 working in a factory, them always used to have a Christmas party down at the pub and them invite me. Them say if me don't come me is a big baby. When me reach them say what you want drink? Me say rum. Them say can you hold it? Me say bring it rum come chop. Hey, you know sister that me a black man and Jamaica are the country where the rum come from. First one come, he gone down. Second one come, he gone down. Third one come, he gone down. Fourth one come, he gone down. When the fifth one come, them ask me again. Them say, are you sure that you can manage them? Chew me a gwan like big man front a friend. Me say, oh you mean? Give me five more of them. Sixth one come, no problem. Seventh one come, no problem. Eighth one come, no problem. Ninth one come, no problem. When the tenth one come, me say, Lord, how are this? Why am I doing this foolishness? Why is the room spinning like this? Lord, my God, I think I'm going to be drink too much and you can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. No drink too much if you can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. Oh, and drinking them gone, some people. Oh, and drinking them gone, 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 gone. Oh, and drinking them gone, some people. Oh, and drinking them gone. Like the girl me used to know by the name of Susie. One glass of vodka, she get tipsy. Yes, tell everybody her life story. Any man want her, well, she very easy. One night she so drunk, totally. She no remember not a thing about it. 9 months later, blue baby. But the bad thing is she no know the daddy. If a Tom, if a Dick, Harry could be Harry. Could be Fred, could be John, Harry could be Larry. Could be Jack, couldn't be Jill, but it could be Harry. The only thing we know for certain, it was not me. Nobody drink too much if you can't take it. No drink too much if you can't hold it. Nobody drink too much if you can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. Why drink till you're paralytic? Every minute you are run a toilet. He make you broke when in a public. Regurgitate upon your carpet. Make you tell everybody all your secret. No drink too much.
No drink too much if you can't take it. Ingoma ka Makapi is gqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Kambe umfundisi Ivan Mawarire engabumba ibandla lezombusazwe enganqoba kukhetho na? Uhulumende wakwele South Africa useguqule inkamba yeMarabastard. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama uChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.